Unathembele uJesu sizenqobise itha zethu noma besidubula noma besibulala. Unathembele uJesu sizenqobise itha zethu. Njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, tina njalo masithandaza, njalo masikhuleka. Ngoba ngiyakholwa ukuthi ukhona uJesu ngelinye ilanga. Ngoba ngiyakholwa ukuthi ukhona uJesu ngelinye ilanga. Njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, ngibona ulala ngidlile, ngibona uvuka ngiphile, ngibona ulala ngidlile, ngibona uvuka ngiphile. Njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, tina njalo masithandaza, njalo masikhuleka. Ngoba ngiyakholwa ukuthi ukhona uJesu ngelinye ilanga. Ngoba ngiyakholwa ukuthi ukhona uJesu ngelinye ilanga. Njalo mangithandaza, njalo mangikhuleka, ngibona ulala ngidlile, ngibona uvuka ngiphile, ngibona ulala ngidlile, ngibona uvuka ngiphile. Njalo mangithandaza,
nami sizokwenza.